lingali fuka njani zulungandaba mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 kumpalakazi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo ezomvikela unkosikazi Opam Tinguri uthi waloba ugwalo ngesehlakalo lapho okwabhubha khona owayengumkhokheli webutho lezandla umnumzana Josiah Tongokara, kodwa wathathelwa lelo bhuku umnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe.
Hayi abantu bakhululekile bakhulume sibili. Ngakho-ke naye ukhululekile sibili kashiri. Ukhuluma njalo isiqiniso esemoyeni wakhe, njalo ezizwe ekhululekile. Njalo neqiniso uza kukhululeka yilokho ekhuluma ngokuningi sibili ekhululekile ukuthi konke kwahamba njani.
Kambe ngempela abantwana besikolo seprimary kabasoze babhadale imali yama-school fees ngomnyaka ozayo, sihlaziya lolu daba.
Ikhampeni le saqhubeka kuhamba ngayo ngoba uthi free awusukusijokulungele konke ithi umkhangela uhlonzi langkhona lokuthi abantwana kabasaninyani esikolo bafundela ngapha abantwana all these things.
Namhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya khona indaba ezihlupha abahlabeleli besigaba seMandebeleni.
Ngizananzelela ukuthi bakhona abantu abaphuma kubulawayo abahambe international, oBlack Mpolosi, onobuntu, insinyizi, ojays khona international. It is because basebenzisa ama-strategies akhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo ezomvikela unkosikazi Opam Tinguri uthi waloba ugwalo ngesehlakalo lapho kwabhubha khona owayengumkhokheli webutho lezandla umnumzana Josiah Tongokara, kodwa wathathelwa lelo bhuku ngumnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe. Umphathi ntambo ezomvikela yena unkosikazi Mtinguri Kashiri uthi uTongokara wafela emoteni ababehamba ngayo eMozambique ngomnyaka ka-1979 ngesikhathi belungiselela ukuphenduka ekhaya, hatshi lokhu okwethulwa nguZulu. Unkosikazi Mtinguri Kashiri uthi kungamanga ukwethulwa ngabanye abantu ebulenjini bokuxhumana abathi waphathisa ukubulala uTongokara wayefisa ukuthi umuyi uDokotela Joshua Nkomo owePF Zapu akhokhele umanyano wePatriotic Front kungakenziwa ukhetho olwaletha inkululeko ngomnyaka ka-1980. UMtinguri Kashiri ubikele uZulu embuthanweni wesikhumbuzo sikaTongokara owenzelwe eNational Heroes Acre ngolwesithathu. Asenelisanga ukuxoxisana laye uMtinguri Kashiri ngodaba lolu, kodwa ilunga lebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi unkosikazi Mtinguri Kashiri ukhuluma akubonayo lapho kwafela khona uTongokara ngoba esekhululekile phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
UKashiri ukuze akhulume ngodaba lalo namhlanje kungumumo welizwe osekhululekile esiguqukile. Okunye dispensation le ekhokelwa ngabuMnangagwa, abantu sebekhululekile. I-freedom ena le ahle i-new dispensation yenza uKashiri abe lokukhululeka ukuthi akhulume ngokwayizolo okwenzakalayo okade kungakhulunywa. Ngokunjalo-ke ube khuluma nje sibili kusemoyeni wakhe ekhululekile ngomumo okhona kade sokhululekile ukuthi abantu bakhulume bekhululekile.
Ye, phela abantu badludaba oludala lolu, so yena ukuze akhulume khonapha engxe ubeyagcina ezigwegwe emlonyeni lapho engasakhuluma iqiniso. Kambe uthi wethulele abantu iqiniso ukuthi yena kalasandla kubhubheni kukaTongokara.
Engingaqala ngakho ngithi into yonke lesikhathi sayo bese sifikile isikhathi uKashiri laye athi yena ngesikhathi ephila akhulume iqiniso alaziyo ngodaba lolu ekhululekile, izolo bese saba ubengakukhuluma khona okukwesinye isikhathi bekungenzakala isehlakalo kuye empilweni yakhe. But kade singomuma okhona, hhayi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume sibili. Ngakho-ke laye ukhululekile sibili uKashiri, ukhuluma njalo iqiniso esemoyeni wakhe, njalo ezizwe ekhululekile, njalo neqiniso uza kukhululeka yilokho ekhuluma ngokuningi sibili ekhululekile ukuthi konke kwahamba njani ngokutshona kukababa uTongokara.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF bexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 esetsholotsho. Iningi lithi kuyathokozisa ukuthi uhulumende uselungiselela umthetho wokuthi abantwana besikolo seprimary befunde bengabhadali imali yama-school fees ngoba ibivele ingumthwalo kubazali abanengi. Kodwa abanye bathi besabela ukuthi inyathelo leli lingabangela ukuthi imfundo elizweni ibe kuzinga eliphansi kakhulu njengoba uhulumende evele engelamali yokuqhuba inhlelo zesikolo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Paul Mavima uthi ngemva kwalokhu abantwana abayi kubhadala njalo imali yamalevi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoxe lengcwethi kwezemfundo umnumzana Isaac Mpofu.
Amazwe aphumelelayo avele abantwana bayafunda kungelambhadalo ngoba lilungelo labo. Nga kubhadalwa abanye abazali bayehluleka bese kujeziseka umntwana ongelani lakho yena okwakhe ukuthi afundiswe. Yikho ke indaba yokuthi abantwana bafunde bengabhadali indaba sibili eyemukelekayo kakhulu enhle. Kodwa ke kuya ngelizwe kambe nga sikhangela elethu lilamandla okukwenza yini lokho. Umbuzo omkhulu esizibuza wona sibona kwezomnotho kwezemali kulokwehluleka okukhulu phakathi kwelizwe lakithi siswele size sihawule lakathi sinjengoba sihawula ngamapetroli sihawula ngezinye izinto lazo ezisweleyo bese sisithi thina kambe uhulumende angazabe laso isifiso sokuthi abantwana bafunde kungelambhadalo. Ngoba umnotho welizwe lakithi hatshi kasiboni lamanyathelo uhulumende ukuthi angenza manyathelo bani ukuze azuze imali eyaneleyo ngoba esikuzwa kukhulunywa asikuboni kusenzeka. Yikho ke asazi kumbe abantwana bazaphumelela yini singathaba.
Kuyini okuyahle kuswelakale ngesiphangiphangi uhlelo lolu lungaqalisa?
Uhulumende uyehluleka ukuthi agcwalise izifanelo zezikolo bese ke abantwana bebhadaliswa ukuthi kuzazuzakala izinto zokufunda njengamadeski lamabhentshi lezihlalo ezinjengezingwalo lokuphathisa amatitsha labo babelazo izinto zokufundisa. Amakhanseli lawa ayangena ngenye indlela lawa azuze okunye ngoba esithi yibo abangamanini bezikolo kwizikolo lazo kumele zincedise ukuthi ikhanseli ikwazi ukubanceda lakho esingakuboniyo ukuthi ibanceda ngani ngoba lanxa kusakhiwa kubuye phezu kwesikulu fisi lesi sikhola kuyiwe ebazalini kuthiwe hayi khuphani izimali zalokhu khuphani izimali zalokhu. Yikho ke asazi ukuba uhulumende nxa engasabhadalisi abantwana izinto zokufunda zizazuzakala njani wona amadeski lezihlalo lalazo zonke izinto eziningi lezakhiwo konke konke asazi ukuthi phoyisa vela ngapi.
Hello ke ngumnumzana Isaac Mpofu ingcwethi ecubungula ezemfundo ubeqoqa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye siqoqe lonkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana iWoza ebikhankasela ukuthi kube lemfundo engabhadalelwayo elizweni. Unkosazana Mahlangu uthi kusobala ukuthi uhulumende kalungiselelanga kuhle lelinyathelo ngoba imali ezadingakala ezikolo ibingahlelwanga kubhajethi yomnyaka ozayo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale wabuza ukuthi umkhankaso wabo ube lomthelela na kunyathelo eselithethwe nguhulumende.
I think umkhankaso wanceda kakhulu ngoba
sikathola ithuba lokuthi sikhulume le ministry sikathola iparental portfolio on education ike sikasaxoxana layo vele siyasangena ngena endaweni eziningi sikhulumisana lapho and I think the best thing ukuthi iparlament education portfolio ekhona kathesi isamukele sasirenzelana layo kube kuhle ngosisaahambazayenza i-presentation e-parliament committee e-parliament. So lakhona it was the first time ukuthi iyoze ihambe ithwele iseparlamenti iqokisana nama-policies sesidala ukuthi siphenduke emnyango sekule-riot sezibhilitha sesisebenzela. So I think it's a good move and I think i-campaign le sizaqhubekahamba ngayo ngoba ukuthi free awusukuthi sokulungele konke sifuna ukukhangela uhlonzi langkhona lokuthi abantwana kabasaminyana esikolo bafundela ngapha abantwana all these things. Thina silama benchmarks asifuni ukuthiwa imfundo ngeyamahara ibe ngabi le hlonzi. Sizasebenzisa lokhu ama-benchmarks avele khona ezisa international standards i-4 A's i-availability, accessibility, accessibility and availability. I-free education kumele ihambe la le budget yangkhona.
Ye, ungasichazisela i-4 A's leyo lelisithi ngabe kuba njani?
Ya, nxa sikhuluma nge-4 A's lezi sikhuluma nge-availability ukuthi sona isikolo sikhona na ama-bench, ama-desk, ingwalo zokubala ishintwane lebhuku lakhe na uteacher, qualified teachers bakhona esikolo khangela amanzi okunatha akhona esikolo no izambuzi nxa sikhuluma nge-accessibility i-accessibility ukufinyeleleka sikhuluma ngomango wokuthi abantwana bahamba umango ongakanani. Xa kusemakhaya siyakhangela kakhulukazi ukuthi khona imfula abayikhothayo ilamabrijini kayifaki abantwana engozini abantwana kabavalelwa lizulu khona abantwana abakhrosa umgwaqo omkhulu yini nizanika isibonelo njengalapha ilokishi endlalakulo kulenhlaleni magogo mina kule ntshamathe primary school emagogo primary school but singananzela kule lokishi elilakhi leyokuthiwa yokuflight iphela ndaba west ngale kwephumula road umgwaqo lwani umkhulu kakhulukazi okukhona kathi singama-speed humps kodwa nxa si-accessibility ukhangela khona kulama-speed humps kulama-zebra crossing lines njalo lapho kukhrosela khona abantwana besikolo kumele kulababhakali lana atshengisa abantwana besikolo kuphinde kube le pholisa ezancedisa umntwana ukucrosa umgwaqo i-accessibility leyo sele sikhuluma nge-economic accessibility. Economic accessibility mbona uhulumeni sekukhabile nxa ukuthi ube-free so lapho siyajabula ngoba sibuyi-free wonke umntwana uzangithola u-accessibility futhi ukufinyeleleka ule non-discrimination akubandlula umntwana wonke umntwana nxa uyi-free akube-free umntwana ongelabhethi kangena esikolo ngoba it's not a requirement ukuthi umntwana abalebhethi engena esikolo ngoba sebesinanzela ukuthi izikolo eziningi zesishiya abantwana ngaphandle ukuthi abalawabhethi abalamali sesesikhuluma i-accessibility ukwamukeleka imfundo yini ephiwa abantwana iyamukeleka na ihlupho kade sihlangana la kakhulu athi sihlangana ukuthi khona abantwana bafunda beminyene emaklasini i-child teacher ratio i-research eyenza kana iyatshenza ukuthi khona umntwana ufundiswa ngolimi lwamamakhe from ECD to grade 5 uyaphumelela uyabamba masizifundo i-accessibility manje sesikhuluma ngokuthi khona imfundo yona kumele iguquke ithathe isimo salapho esaleso sikhathi kathi sikhuluma nge-technology so kunjalo njalo kho sikhangela ngakhona i-4 A's.
Lina livele likhankasela lokho lalisithi imali angayithatha ngaphi?
Imali kumele ibe khona ngoba singakhangela imali eZimbabwe ikhona kodwa kayisetshenziswa ngendlela efanele. Ungakhangela ilokuzeni i-4 A's ngazi ngikhuluma ngayo sithatha ku-internet ku-ISS that is Economic and Social Cultural Rights eyayisayinwa iZimbabwe ngo-1991. Ukusayina kwayo ngo-1991 kwakumele ngo-1993 ibisiza the national plan ukuthi izayenza njani imfundo ifinyelele mahhara. Kambe ngo-general comment stream u-paragraph 13 we-ISS uyasivumela ukuthi ama-member states ancedise ezilonge kule plan. So kuqala okumele kukhona kumele kube le plan ezayenza ukuthi ingqengobani ofuna ukuncedisa ancedise kwathi okay iZimbabwe sincetha ngalesikhathi ngoba kuyize lezo ukuthi amazwe athi azancedisa kodwa after bathi beyekile uncedo siphinde sibuyelile emuva sihlehlele emuva kube le progression. We want progressive realization. So i-national plan on progressive realization of free education not at primary level ngoba iZimbabwe ngo-2007 yasayina ukuthi khona i-standard is 9 years of free schooling but now sesikhuluma nge-secondary. If we're talking about basic education landed constitution in Zimbabwe 1675, basic education, that's how many of primary and secondary education is basic. So from ECD to form 4 is basic education. So kumele kube le plan lokuhlela. It's not just ovuka lisasa livukele announcing. We need to have a plan for that.
Lo ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Did you see the headlines? njengamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Siqale ngephephandaba le The Herald elithi lona osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi iningi labo abathiwa ngojunior doctor basafundela umsebenzi ngalokho uhulumende uzakwenza umthetho obenqabela ukutshengisela ngoba bengasozi sebenzi zikahulumende. Iphephandaba le The Chronicle lithi kule migulugudu ebihlome ngembhobho ehlasele umgodi weKasim Gold Mine owawusaziwa ngokuthi yiTech Gold Mine yabaleka legolide elibiza imali ngamadola ezinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa i-$70,000. Kubikwa abantu laba bebambe onogada bababopha andubana bebaleka legolide leli. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Inombolo zethu ke ngu +12024650318. Ke sizwe ke amazwi wena.
Mina ngingufanwele Ncube isebhinga. Yebo ye Christmas sidlalile nje. Nxa yokuthi bakithi izinto eZimbabwe zikunzima. Ikhuluma kanje izinto zonke zikhwelile ichukela ayibambeki. Konke nje vele kunzima lapha eZimbabwe. But as president isilaye. But sibili ukuthi vele uyenzani sibili yazi ya. Kalazwelo lathi abantu asazi ukuthi nxa esithi yithe samkhetha yithi sibe samkhethayo but siyamangala kodwa kambo ngakhethwa ngabantu kuphinde abantu balahle kabuhlungu kangaka kuyini khona lokhu yabo so vele lapha eZimbabwe bakithi siyadubeka sibili ukuthi sibe singathi izanu PF sibili iyathanda ukuthi ilungisise udubo olukhona elizweni amboni. Oba, baba lo beqeda ukukhuluma bekhuluma iqiniso sibili. Yebo yebakhona abezana abalesifiso sokulungisisa. But abaphambili bangukhona zingwenya zizilwane zodwa abakhuzeki abalazwelo labantu. So now kathi siyahlupheka. But angisola abantwana bezimbabwe abantwana bezimbabwe esikhathi sama election bayenzile abakukwanisileyo. But bona ngenxa yokuthi bona laba abakuzizana baphambe bangkhona izilwane zindlovu ziyenza lokho ezikufunayo sona. That's why libona ilizwe leZimbabwe lisiba nzima kabuhlungu. Libuswa ngabantu abayizilwane eziyadubeka siswele ukuthi senzi.
Ye, linjani ngujamela uDawudune esandla safohloza ngathi esigabeni seDinas Pool. Ngithanda kubingelela lina basakazi ngithi Khisimusi enhle bese ngivingelela umdeni wonke wami ngivingelele abakhelwane ngithi hayi lanxa izinto zimbi isimo sisibi uNkulunkulu ukhona ngazake sijiye sodwa.
Mina ngumama uMancube ngifona ngise Matobo eWi-Fi. Thina iKhisimusi kunzima, izulu alikho, amabele kuyatshe emasimini, asiqedanga lokulima abantu. Kunzima singabomama, asisakwazi lokuthi sizabamba ngaphi sisiyaba. Ngoba thina sizihlalele ekhaya siphila ngokulima, ngokuthi nje sithengise okungamabedlanyana lokufuya inkukhu. Njalo bakithi thina sikhala ukuthi siyayilalela iStudio 7 kodwa nxa sithi siyalifonela thina sithole impendulo asingeni ehlelweni ngapha phansi ezansi.
Hayi, siyabonga ngabalaleli bethu labo ke abasithumele imilayezelo yabo ngeWhatsApp. Lo wakugcina uMancube weMatobo kuWard 5. Hayi Mancube, ungadinwa la kusasa, ukuthi nje kwesinye isikhathi siyandelwa kodwa ke ungadinwa. Lisithumezele ke imilayezelo yenu unombolo ezithi +12024650318. Lamhlanje ke sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya khona indaba ezihlupha abahlabeleli besigaba semandebeleni. Sigqiba uhlelo lwethu ke ngengqoqo esiyenze lo mnumzana Zenzele Ndebele ongumqondisi weIngwe Studios eyakobulawayo incindizela ingoma zabahlabeleli abanengi kakhulu abakobulawayo lezigaba ezigombolozele leli dolobho.
So more than anything else, mbona ngani okwenza imizwa yeZimbabwe eyakobulawayo ingakhuli ngama marketing strategies. Uzananzelela ukuthi bakhona abantu abaphuma kobulawayo abase abahambe international, o Black Policy, o Nobuntu, insinyizi, o Jays has gone international. It is because basebenzisa ama strategies achene. So akulanto errong imizwa yakobulawayo, akulanto errong abantu bakobulawayo, kodwa there is a lot enyeko rising strategy sabo.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 ngoma 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 ingoma ukuthi ngoma ingoma ukuthi ngoma
Kodwa siyabona abanye abahlabeleli abafana labo Japreza labanye abavele Harare ngale ungathi kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi bephumelele ayisiyo music yabo ebathengisayo
le music yabo ingabe ngabathengisa but bafake imali lapho kule music bacabanga ukuthi Japreza uhlabela isikhathi esingangemabhawa abantu beyelandaba layo uyafaka imali uyathola i-advertising corporate support ngenxa yokuthi ingoma zakhe yabezi ezimaketa so ama-shows yayenza so kuqakathekile ukuthi abantu befake inhliziyo akusoze kube into yelangelangelo wakhe umhluzi ukuqasa uhlekela ngabo-1974 uzowaphumelela ngabo-1998 so kuqakathekile ukuthi umuntu eyenze i-strategy ebone ukuthi imusic yakhe uyayiphusha ayikhona ukuthi nje one day sivuka sicabanga ukuthi uzathola ama-results.
Kodwa siyabona abanye abahlabeleli abavela khona ngapho kobulawayo njengalabo batho ukuthi bangani sebephumelele. Kahle kahle bona abo abasebenzisayo ukuthi babayenzele i-marketing ngabantu ababe befuna imali eningi la.
I-music kwesinye isikhathi ku-market awufuni imali eningi, strategy liyavumelana ukuthi yena lowo ukupromothayo uzatholani, wena lawo uzathola. Bese lisebenzisana nje libona ukuthi libona ukuthi lisebenza njani.
Ke indlela esigqibe ngayo uhlelo lwethu ebesixoxa ke ngendaba zokubana kanti abahlabeleli bakobulawayo abanye ngani bengaphumeleli lanxa becula ingoma ezimnandi kangaka. Ke sigqibe ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngilikhumbuze njalo balalela ukubana lingakhohlwa ukubana silezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kunhlelo ezilandelayo.